Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso ye African Capacity Building Foundation baphawula usemthethweni impumela yocwaningo lwezentuthuko ngezwekazi labensundu owe Africa Capacity Report 2017.
Abo Mandela, labo Nkomo, labo Kwame Nkrumah babe sithi bayakhulula iAfrica ukuze bonke abantu abahlala eAfrica bakhululeke, basebenze bonke, bathuthukise iAfrica behlangene. Lokho kokuchayana kuyasimangaza.
Izizalane zakwamanye amazwe zimanyene lezakwele South Africa lamhlanje zitshengisela ezitaladeni zeGoli zisithi kumele udlakela lokuhlaselwa kwabadabuka kwamanye amazwe luphele.
Ukuze sanelise ukuthi siye phambili nelizwe ukuthi kusebenzise rand. Ukusebenzisa idola kwenza izinto ezenziwe eZimbabwe zidule okwedlula ezenziwe kwamazwe ongomakhelwane, okungancedisiyo ukuthi umnotho welizwe ukhule.
Ibhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe likhuthaza uZulu ukuthi asebenzise imali yohlobo lwama-rand akwele South Africa ukwenqabela ukusilela kwemali emabhanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abenhlanganiso ebona ngezentuthuko yezwekazi labensundu e-African Capacity Building Foundation baphawule ngokusemthethweni impumela yocwaningo lwabo oluqakathekileyo olwalonyaka ngaleli zwekazi eye-Africa Capacity Report 2017 ephansi kwesihloko esithi Building Capacity in Science, Technology and Innovation. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le report iveze izikhexe ezikhona emazweni aweAfrica okubalisa eZimbabwe zokungazinikeli kwabohulumende ekuthuthukiseni ubungcwethi kwezokulungiswa kwempahla leze science, besekela inhlelo ezehlukeneyo ezisungulwayo ngomlomo langokuloba ingwalo kuphela kodwa kungenziwa lutho olubambekayo. Emkhosini wokwethula okusemthethweni li report owenzelwe eHarare International Conference Center abe ACBF bathe ngaphandle kokuba ohulumende bazinikele ukwenza okubhalwe phansi akulantuthuko ezaba khona. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi unobhala ogatsha lwezemfundo yaphezulu uambassador Dr. Machivenyika Mapranga uthi zingalandelwa ngokwaneleyo iziqondiso ezimunyethwe kule report kuzosiza ukuthuthukisa iZimbabwe.
Building capacity for STI is a positive step towards a scientific and
ukuthuthukisa ezobungcishi kweze science kumqoka ngoba kusiza kwezokuba lolwazi kwezokulungiswa kwempahla epheleleyo kuvela kumvelo yethu okuzosiza ukuthuthukisa izwekazi leAfrica.
Umqondisi wohlangothi olubona ngezokutholiswa ulwazi kuACBF uDr. Thomas Muntali uthi eZimbabwe selinganeno ngoba lilazo inhlelo zokuthuthukisa lolu hlangothi okudingakalayo yikubona ukuba ziyalandelwa ngokwaneleyo.
Zimbabwe is one of the example countries because they've put in place
eZimbabwe kungelinye lamazwe angumzekeliso sebalungisa inhlelo kulolu hlangothi njengokusungula isikhwama semali yokusekela uhlelo lweSTEM okuyinto ejabulisayo.
Le report emumethe okutholakale emazweni awezwekazi lonke leAfrica iphawulwe njalo emazweni alichumi ngasikhathi sinye. Abe ACBF bathi report le iza ngemva kwenhlolisiso eyenziwa ngenhloso yokubonisa amazwe aweAfrica okubalisa eZimbabwe kokumele kwenziwe ukuzithuthukisa kwezobungcwethi kusize ukuthuthukisa ezomnotho kulawo mazwe. Bakhuthaza ohulumende ukuba bengathembeli kusizo lwemali evela phandle kwamazwabo kodwa badinge indlela zokuyibuthanisa ngokwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amalungiselelo ombukiso omkhulu wezamabhizimusi walonyaka weZimbabwe International Trade Fair asefike esibangeni esiphezulu kakhulu lapho amankampani asethenge khona indawo zokubukisa ezingaba isilinganiso sokungamachumi ayisificamunwe munye ekhulwini. Ikansili yedolobho lakoBulawayo la isiqalisile ukuhlanza idolobho ilungiselela abathekelela lumbukiso obuthanisa osomabhizimusi abasuka kumagumbi amane omhlaba. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ngugcweleyo ekoBulawayo.
Amalungiselelo ombukiso walonyaka we-ZITF oqhutshwa mhla ka-25 uphela ngo-29 Mabasa 2017 koBulawayo abikwa eqhubeka kakuhle. Indikimba yombukiso walonyaka ilesihloko esithi Harnessing Linkages for Industrial Development. Umgcini sihlalo wenkampani ye-ZITF unkosikazi Ruth Ncube uthi lokhe beqhubeka bekhangela ukuvuselelwa lokuthuthukiswa kwamafekithali akoBulawayo leZimbabwe jikelele ngokubambisana lamanye amazwe. Kunje uthi basebenza gadalala ukuthi umbukiso ulethe amanye amazwe ukuthi azobukisa imichina lezinye izindlela ezingaphathisa ilizwe ukuthi amafekithali avuke.
Ukulungisa sesiphakathi kwakho. Siyathaba ukuthi we are on target. Kulokho sesikwenzile. Silama partners etu from the region hazabuya, silama partners etu again from other foreign countries akona hazabuya na wazo exhibita alike. The space esithethwe so far sithi 90% of the spaces esikhangela ukusithengisa, therefore lokhu kuyasithabisa kakhulu.
Uqhubeke ethi bayathaba ukuthi labo abakhulumisana labo babhalisile ukuzobukisa njalo njengenjayelo amalanga amathathu akuqala u-25 kusiya ku-27 Mabasa azabe engawebhizimusi njalo basazavulela uZulu ukuthi angene mhla ka-28 lo-29 Mabasa.
Kulo mhlangano oqhakatheke kakhulu othiwa International Business Conference uyabo khona mhla ka-26 April. Umhlangano lo uzavulwa ngu-Vice President uBaba Mnangagwa. Kunengi okulungisiweyo ku-entertainment kulama-categories afakiweyo alungisiweyo. Njalo kulamanye ama-exhibitions azaba khona.
Izitendi zokubukisela lokhu zithengiswa njalo inkampani ye-ZITF ikhuthaze amankampani wonke ukuthi abhalise masinya ukuzobukisa njalo akudingi ukuthi baze bethwele imali ngezandla kodwa balakho ukubhadala besebenzisa imali yebulenjini. Mhla ka-26 Mabasa kuzabe kulomhlangano wabosomabhizimusi i-ZITF Business Conference. Kuthi mhla ka-27 Mabasa i-ZITF izabe ibonisana lamafekithali ukuba bangawavusa kanjani behlangene lenhlanganiso yamabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Industries. Umbukiso we-ZITF 2017 ukhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni mhla ka-28 Mabasa kodwa akukakhulunywa ukuba ngubani ozawuvula. Eminye imibukiso ezabe ikhona ku-ZITF igoqela ezokwethekelelwa kwelizwe owe-Asambeni Africa Business Tourism Expo, le-Scholastica, le-Park Print kunye le-Ultim 8 Home. Kusenjalo, ikhansili yakoBulawayo isiqalile ukuhlanza idolobho ilungiselela umbukiso we-ZITF. Isikhulumi seBulawayo City Council unkosikazi Nesisa Mpofu uthe sebeqalile ukucenta ukulungisa izibane zedolobho kunye lemigwaqo.
Nyaka munye lamunye i-host city uBulawayo iyafaka i-program eyokulungisisa idorobho esikhanyela khona ukuthi silungise imigwaqo, siqume utshani, sikhani la malights leyo program isiqalisini.
Amazwe asekhombise ukuthi azabe ekhona embukisweni wezamabhizimusi owezet ITF 2017 agoqela iBotswana, iBrazil, iChina, iJapan, iKenya, iMalawi, iMauritius, iMozambique, iNamibia, iPakistan, iRussia, iSouth Africa, leZambia. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe kwethekelela izigaba zonke zelizwe lonyaka ekhulumisana labasakhulayo njalo isizwa izikhalazo zabo. Iphephandaba le-The Sunday Mail lithi imihlangano le yahlelwa lugatsha lwabasakhulayo kuZanu PF njalo yavunyelwa lidale le-Politburo. Abanye abasakhulayo abakhulumele Studio 7 bathi bengathola ithuba lokuhlangana loMugabe bazamtshela ukuthi sokumele achiye intambo zombuso kuthi abanye ngabathi bazakhalaza ngendaba yemisebenzi esilelayo elizweni. Omunye wabasakhulayo laba umnumzana Thamani Ncube uxoxe loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Ngokucabanga kwami alubambe ngithole ithuba lokuhlangana lalumdala. I think into yakuqala engakabhodi lelizwe edinga ukuhlangana labantu abatsha kumele ananzelele ukuthi khona igephu phakathi kwakhe labantu abatsha inganani, ebesenanzelela lokuthi khona kugephu yena leyo wenze mehluko bani. Because mina nginje kathesi I'm 35 years and ever since ngazalwayo kuze kube kathesi the only president engibe mazi uMugabe, the only government engibe yazi ngeye ZANU PF. But I am not employed, I haven't benefited anything. Ngangena esikolo ngafunda but I am loitering. So ngiza umbuzisisa kakhulu ukuthi kona for these 36-37 years i-ideology yezanu PF, i-ideology ye-government ubona ingani kuyasebenza yini kumbe ubona ingani kule chance yokuthi after so many failures kuzasebenza yini, because to me it has proved a failure altogether.
Ukona ubona uhlelo lwakhe lolu luphumelela yini kusiba lenguquko Ncube kuyina ngakwenza nxa sizwile izikhalazo zabasakhulayo ayehluleke ukukwenza eminyakeni yonke le edlule?
Mina kimi mboni ngani kahle kahle asilo hlelo esingathi khona kumbe inhlolisiso yokuthi khona abantu abatsha bangabe bahlutshwa yini. Mhlawumbe uyaweya ukuthi khona wamkeleke okunganani ebantwini abatsha, njalo uyaweya ukuthi khona abantu abatsha engabasebenzisa njani his advantage ukuthi khona awine ukhetho angabasebenzisa njani njengezikhali, because kaqali uMugabe ukwenza sengathi uyananzelela inhlupho zabantu abatsha ngaso kuyiwe ekhepheni. Uyevele zethimila faces azisebenzisayo ikakhulu egcina ithatha labo bantu abatsha ibangenisa kuma youth militia behlupha abadala besenza yonke into, kwesinye isikhathi begcine bethenjiswa lezinto ezifana lama stands abangilamandla okuwa develop. So to me it would appear ukuthi kona is just weighing ipopularity yakhe amongst abantu abatsha.
Alo-ke ngumnumzana Thamani Ncube osakhulayo owake waba ngukansela wakwamadlambuzi ePlumtree exoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kulandela izehlakalo eziningi zokuhlaselwa kwabanye abavela kwamanye amazwe kwele South Africa, izizalwane zalelo lizwe leza kwamanye amazwe lamhlanje zitshengisele ezitaladeni zeGoli zisithi kufanele luphele du udlakela lokuhlaselwa kwalabo abavela kwamanye amazwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lezalwane zeZimbabwe ezigoqela amalungu ezaphu awe MDC lenhlanganiso idlula amalungelo kwaZulu labo bebengxenye yamakhulu abebetshengisela laba eJohannesburg. Abakwamanye amazwe lezalwane zakwele South Africa bebebambene izandla ngesikhathi befolile ezitaladini besithi phansi ngezenophobia. Ngo-2008 ukuqhamuka izenophobia kwele South Africa kwafa abantu abedlula amajumi ayisithupha. iwe yaqhamuka njalo ngo-2015 kwafa abayisithupha. Lonyaka ke ibuye yabakhona kwabhidlizwa impahla yabakwamanye amazwe ebiza izinkulungwane zamadola. Abebetshengisela laba bona bakubeke kwacaca ukuthi lo ngumkhuba okungeke usavunyelwa ukuqhubekela phambili. Ilunga lentsha yebandla lezaphu umnumzana Dumisani Leya laye obengomunye wabatshengiselayo uthi ukutshaywa kwabakwamanye amazwe e-South Africa ngumkhuba omubi ongafunekiyo e-Africa.
AboMandela labonkomo labokwame Nkrumah babe sithi bayakhulula i-Africa ukuze bonke abantu abahlala e-Africa bakhululeke basebenze bonke bathuthukise i-Africa behlangene. Lokho kokutshayana kuyasimangaza.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches Asiti wenhlanganiso elwela amalungelo eziphepheli yena usole kakhulu umeya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba esithi uhlele ekubeka obala ukuthi akabathandi abakwamanye amazwe. Akwelinye icele umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa ongomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kuqakathekile ukuthi izalwane zakwele South Africa zikubambisise ukuthi akusibo bonke abakwamanye amazwe abadala amacala kuleli.
Bakhona ama South Africans abagangayo, bakhona abavela kwamanye amazwe abagangayo, yikho siyamapholisa kumele enze umsebenzi wawo, kodwa kungathi ukuthi abantu abagangayo ngabantu abavela kwamanye amazwe.
Abakwamanye amazwe abebengxenye ukutshengisela lokhu bakoqela abeSomalia, Nigeria, DRC, Ivory Coast, Pakistan, Ethiopia, lamanye amazwe achiyeneyo. Izalwane zakwele South Africa lazo beziphume ngobuningi. Ngomunye wabakwele South Africa abebesithi abemukelwe ngezandla zombili abakwamanye amazwe.
Viva Zimbabwean community, viva!
Viva!
Viva Somalian community, viva!
Viva!
Viva Arab community, viva!
Viva!
Viva African diaspora, viva!
Viva!
Uhulumende South Africa yena uthumele umkhokheli kahulumende wesabelo seGauteng umnumzana David Makura yena utshele abebetshengisela laba ukuthi uhulumende akafuni kuyibona izenophobia. Izalwane zakwele DRC ndawonye lezakwele Nigeria bezizele ngungu yazo yokuthula ekhange abanengi ekutshengiseleni lokhu. Nale Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Live talk kuhlelo lwabasokhulayo olwe the connection lamhla sixoxa ngemihlangano kaMongameli Robert Mugabe akhangelelwe ukuhamba ekhulumisana labasakhulayo ezabelweni zonke zelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esingakangena esigabeni esilandelayo ukuthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umnumzana Ahmed Kathrada sentilongweni eRobben Island isikhathi sinye lomnumzana Nelson Mandela kasekho. UNathan Balton umqondisi wenhlanganiso yeAhmed Kathrada Foundation uthe umuyi ubhubhe ngesikhathi ehlolisiswa igazi ekade lingene ekhanda lakhe. UMongameli Jacob Zuma uthe leSouth Africa kumele lihloniphe ukutshona kukaKathrada ngokwehlisa kancane amafulegi elizweni lonke. Umuyi wangena ezombusazwe eleminyaka yokuzalwa elithumi lambili 12. Waqalisa ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Youth Communist League eyayiphikisa inketabitshabi yabemhlophe. Ibhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe selikhuthaze uzulu ukuthi asebenzise imali yohlobo lwamaRand akwele South Africa ukwenqabela ukusilela kwemali emabhanga. Umsekeli kasibalukhulu waleli bhanga umnumzana kuphukile emlambo utshele intathele zindaba ukuthi njengoba ele South Africa kulilizwe elilobudlelwano bokuthengiselana lele Zimbabwe ukwedlula amazwe wonke kumele kusetshenziswe amarandi. Uhulumende wethula imali yohlobo lwama bond notes ngemva kokuba amabhanga engasela mali yohlobo lwama dola eMelika. Kodwa udubo lolu lokhu luqhubekela phambili ngoba uhulumende wadinda ama bond notes angamakhulu azinkulungwane ezimbili $200 million lona ilizwe lifuna ukusebenzisa imali elibhiliyoni elilodwa. Umlambo uthi osekusele ukuthi abathengisela ele South Africa impahla baqathanise intengo yabo ngerandi hachi ngedola leMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Bulisani Ncube.
Kuthiwa abandlwane benje abangaze bazalela ngalinye kabathungululila ngalinye futhi yindlela engayifaka ngayo indaba yethu.
Ye, ungachasisa khonapho ukuthi uthini?
Ngisho ukuthi iqiniso ngingasitshelana iqiniso njalo some of us kusukela vele ngo-2009 ikakhulu ngemva kokuba i-economy isistabilizile sasi ukufaka kocaca ukuthi ukuze sanelise ukuthi siye phambili nelizwe ukuthi kusetshenziswe i-rand. Ukusebenzisa i-dollar kwenza izinto ezenziwe eZimbabwe zidule okwedlula ezenziwe kwamazwe angomakhelwane okungancedisiyo ukuthi umnotho welizwe ukhule. I-bond note ilingana le-dollar isisindo sayo. So kutshengisa ukuthi vele ngenye indlela lokhu esisebenzise idola. Nxa siqhubeka njengelizwe sisebenzisa amadola asingeke ngitsho nakancane sife ukuthi siyenze umnotho welizwe kube ngcono ngoba okokuqala idola le ngenzathu lisebenzisa ezinzimalo i-overflow yikho lesinkwa esiyi-$1. Uthe wena nxa uvaliwe wenza uthe impahla ozenzayo uzenza zi-overvalue okwenzakala ukuqina kuzakala yokuthi zigcina zidula ikakhulu ikakhulu nxa usuziqathanisa lempahla ezenziwa emazweni angomakhelwane iZambia, iBotswana, iSouth Africa, iMozambique zigcina zidula kakhulu okutho ukuthi nxaso azisa-attract abazithengayo ngaphandle kwelizwe. So ukusebenzisa amarandi kuzancedisa ukuthi kwehlise intengo yempahla ezenziwe eZimbabwe fanele sokuthengisela amanye amazwe ngoba vele umnotho welizwe ukhula ngokuthi impahla elizenzile elizweni lalelifile yini kuzithengisela amanye amazwe.
Kanti manje pho kungani irandi lingatholakali kalula ikakhulu emabhanga lapha esibona abantu beswela imali zabo?
Singakhohlwa ukuthi eminyakeni le edlulileyo kade khona ukuthi sithe siqala ngo-2009 ukusebenzisa imali eziningi zamanye amazwe ngokuthiwa yi-multi-currency. Irandi belisebenza kulamanye ama-companies akade holisa abantu ngamarandi. Kuthi ngokuya kwesikhathi ngenxa yokuthi abantu babone idola lingcono njalo lamabhizinisi labo babethi nasebesenza i-exchange rate barobha abantu laya liphela kwaze kwathi lalabo abalabantwana kuba balezihlobo ezise-South Africa ekade zilithumela irandi yaqala ukuthi bengakathumeli irandi kathi xawuthukile imali ngomkulu khona ngale-South Africa kothi ubatshele ukuthi kayifike ingamadola. So amarandi vele awasabuyi ngendlela akade kuya ngawo. So kungabakwazi vele izinto sezimarandi ngizaqalisa ukuthi lingenike irandi ngendlina kubo bezinto bake kwasezithengwa ngamarandi.
Alo ke ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe bexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kulabo somabhizimusi abasakhulayo abalitshumi lesikhombisa i-17 asebekhethiwe ukuba ngabanye babo somabhizimusi abakhulayo abayinkulungwane eyodwa i-1000 abadabuka emazweni ehlukeneyo wayozwekazi labensundu ele-Afrika abazaphatheka kuhlelo lwemfundiso lokulolonga ubungcitshi babo olwethoni elumelu mentorship program lwangapha eMelika. Okuningi ngalolu hlelo asizweni uMike Hobe weStudio 7 exoxa lo nkosazana Rulo Nondo ongusomabhizimuso okhethiweyo kuhlelo lolu.
I got an email from them. I must have been on their network from previous years.
Athe ngiqala umsebenzi wami wokuthunga izigqoko. Ngifunde ukuthi abantu abaningi becabanga ukuthi ukuthunga izigqoko akuhambelani ngokuba ngusomabhizimusi. Ukuba ngumuntu othunga izigqoko kuyibhizimusi. Lokhu yikho kwenza ukuthi ngifise ukungena kulolu hlelo, ngoba uhlelo lolu luzonginikeza ithuba lokuxoxa labantu abadabuka emazweni atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika. Ngigcine lami ngisiba lolwazi mayelana lamasiko abo, izigqoko zabo, njalo indlela ezitshiyeneyo zokwenza ibhizimusi sibambisana.
Njengosomabhizimusi osakhulayo, kusho ukuthini kuwe ukumukelwa yile nhlanganiso kaMnumzana Thuli Elimelo?
Isn't really what cuts it. What matters to us is the business of fashion.
Uhlelo lolu lubalulekile kakhulu ngoba ulukhangele lokufundisa abantu indlela ezijeneyo zokuphakamisa ulwazi lwabo kundaba zebhizimusi. Akula muntu owaziyo izinto zonke kubhizimusi. Isibonelo yikuthi kulabanye abalesipho sokudala izinto zokuthengisa kodwa abalalo ulwazi oluthile mayelana ngesimo somnotho. Uhlelo lolu luzobanikeza ithuba elikhulu inxa yokuba nawo uma sebeqedile ukufunda bazaphuma lapho sebelolwazi olujululeyo mayelana ngesimo somnotho.
Uma usiqedile ukufunda kulolu hlelo, ukhangelele ukwenzani lalokho osekufundileyo kulolu hlelo?
Uma sengiqedile ukufunda, ngikhangelele ukubambisana labantu abadabuka emazweni atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika ukuze sifundisane indlela ezijeneyo zokuthunga izigqoko ezingatshengisa umhlaba wonke jikelele amasiko ethu, njalo sizabe sifundisana indlela ezijeneyo zokwenza imali eningi ukuze lathi sithole inzuzo kumabhizimusi ethu.
Alo ke ngunkosazana Rulonondo, usomabhizimusi osemsebenzini wokuthunga izigqoko, njalo engomunye wabakhethwe ukuphatheka kuhlelo lweTony Elumelu Mentorship Program, ubekuxoxa leStudio 7 eseHarare. Ukwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu elebulawayo City uMandla Mpofu uthi ukhangelele ukuba iqembu lakhe liqede imidlalo yalo likusigaba saphezulu engalaneni yemiklomelo. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Umqeqeshi uMandla Mpofu yena osanda kuqhatshwa liqembu lebulawayo City uthi amalungiselelo abo ahamba kuhle kakhulu, njalo sebebumbe iqembu eliqine kakhulu elilakho ukuncintisana lamanye amaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembu selibumbekile sibili, mzwana siyaqalisa nje game 1 sibona ngani hayi lathi sizahamba siyenqinela labanye, singasoze siyangisa umphakathi ubulawayo omuhle, sizazama sibili team lengi yabantu.
Iqembu lebulawayo City lingene ngomnyaka ka-2016 kusigaba sePremier Soccer League, okutsho ukuba lonyaka ngomnyaka walo wesibili lidlala kusigaba saphezulu. Nyakenye liphutshe liphakathi laphakathi kwengalane yemiklomelo, njalo uMpofu futhi ukhangelele ukuba lonyaka liqede likusimo esifanayo kumbe endaweni ephezu kwalapho.
Ngokudlala kweqembu omnyaka ophelileyo ekwanise ukuthi ingene ku-top 8, besikhangelele ukuthi sibuyele ku-top 8 ukusenze ngcono. Okungaphansi kwalokhu hhayi as a club njengeqembu hhayi asikufuni.
Iqembu lebulawayo City lizaqala ukudlala lamaqembu akobulawayo kumncintiswano we-PSL, njengoba lizadlala leqembu le-Highlanders emdlalweni walo wakuqala, njalo eleBhoso yilo eliyabe lisekhaya njengoba lawa maqembu esebenzisa inkundla ye-Barber Field. Kwesibili lizemukela ele-Chicken Inn. Emdlalweni walo wesithathu iqembu lebulawayo City lizavakatshela eleShapani Mine, kuthi kwesine lizemukela elinye njalo iqembu lenkabazwe leFC Platinum. Iqembu leChicken Inn lidinge abadlali abambalwa asebelesikhathi yeside bedlala kusigaba sePSL, njalo laba ngababalisa uHeritain loThembani Masuku abakade bedlalela iqembu leHow Mine, uBheki Impilo Ncube owayedlalela iqembu leChicken Inn, kanye loDouglas Sibanda obedlalela iqembu leHighlanders. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga lilale nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.